Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxalo nkosazana Sibongile Banda, umgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party. Uqala ngokusichasisela ukuthi inhlelo zabo zithintwa yikuphindela emthethwandaba kulandela ukubotshwa kwabo kunyanga ezedluleyo.
Imithethwandaba lokho esingenileyo kade sisiyalalela ama-witness ake ngu-6 besithi ba-witnessa ngokwayenzakalayo e-central size sihambe sisithi siyadinga upresident wethu. Asephelile-ke ama-witness lawo okunika ubufakazi wawo, sokuyaqala-ke i-trial. Yikho nje kulokhu kuphosponwa, njalo okwenze kwaphuza kakhulu bekulokhu kuphosponwa kuthiwe kule ngenxa ye-corona ngenxa yalokhu nalokhu, kodwa ukuripota silokhu esiripota ngomvulo langolwesihlanu sonke.
Njengebandla lemthwakazi Republic Party lingathi abesifazane abemathebeleland olwabo uhlupho lwehlukene yini kulabanye abesifazana elizweni lonke?
Omama belokhu belakho ukuhlukuluzeka ngesikhathi segugurawuni. Umama wabulawela abantwana phambi kwakhe, umama wabulawela umkakhe phambi kwakhe, wasala labancane kumbe labanye abadala ababengekho ekhaya. Kungeza-ke kulingani lo mama ongazange abone lwanamhlola owenzakalayo. Siyabhoda mhamba ezigabeni ukubona umama ekhuluma aze ehlise inyembezi ngobuhlungu abuzwayo ngalesi sikhathi 41 years after independence. Kuzisa ubuhlungu kudekisela ukuthi ngaphakathi ifunda asikapholi. Ngakho ukubona kwakhe izinto evele elalokho kuhlukuluzeka ekhanda akuze ukufanana lalwana umuntu ongabonanga umbuka, ngoba yena kwesinye isikhathi nengqondo yakhe sisesaba ngitsho lehlamvu nxa linyakaza. Ubona umntanakho erethwa oyinkazana emehlweni akho, kungumhlola ongakanani. Thina siyisizwe samaNdebele, sisizwe samthwakazi esigcina amasiko, kungumhlola oyesabekayo nxa ubona umntanakho ubabakazi isihlobo sakho sidlwangula emehlweni akho, sebulawa emehlweni akho. Akala angamkhalela, akala amkhalelayo, akula ncazelo. Ngeza-ke ngithi kuyafanana lokuka mama wonke elizweni.
Sesikhangela lamuhla-ke basalele kakhulu yini abesifazane emathebeleleni?
Amathuba wona avele azange alingani and alokhe engalingani, yikho okwayenza kwaba lethwakazi Republic Party. Umama wakithi esindebeleni njengoba ubaba wayengekho, abantwana abasalayo abanye abalama-birth certificate, kunzima ukuthi babathathele ama-birth certificate. Yebo, silawuza umkhosi kuthiwa ngabhala ngapha, bayathathelwa ama-birth certificate, kodwa kungemva kwesikhathi esingakanani. Abanye sebelama-40 years, abanye sebelabantwana, bavele benjalo nje abasebenzi, abazange bafunde. Imali lezi ezibuyayo kuthiwa lezi zimali zikahulumende, lezi zimali ezamabhizinesi, abazitholi ngenxa yokubana nxa ungasowezana ufiyeko lezo mali kazisoze uzitholi. So amathuba abomama azafanana njani? Umama elokhe ekhona phana asicwa khona i-independence ngo-1980, elokhu ekhonapho ngaphandle kokuthi asukume alime kuma-streams wona lawa emalokithini nxa ehlala edorobheni. Nxa ehlala ekhaya ulokhu eqhubeka ethwala amanzi ngezibholaneni ezikhathana, alingani amathuba. Unanzelele labantwa bethu ezikolo abapasi ngenxa yokubana abantu ababafundisayo abasibo bolimi lwethu, abakhulumi ulimi lwethu. Umntwana usephambanisekile. Okwesibili, abantwana bethu bafunda ezikolo ezikhatshana. Bengikhonapha eduzane nje eFlabusi lapha, abantwana bahamba ama-50 kilometers bebancane, grade 0, bahamba imango eyesabekayo bengabantwana ilanga lithile. Uzabamba nini umntwana? Uzasithola nini isikhathi sokukhumbula lokhu yena kade kufundiswa ngutitshala ongasowentwini okade emfundisa elokukiliza okuthile? Nakathesi kubuhlungu xa ukhangela isizwe sakithi lapha abakhona.
Uhlupho lolu lungaqedwa ngani?
Singakatholi uzibuze, singakubongela ukugebha amabhoholo, ukwakha izikolo eziseduzane. Nanku phela sokufunakala lamafoni lawo okuthiwa ngama-smartphone, abantwana bebelokhu befunda. Kodwa kukumqoka phezu kwakho konke yikuthi sithole umthwakazi, senze izinto ngendlela ezifaneleyo ngenxa yokubana sonke sasikhuphuzeka ngiyazi sonke sizafuna ukuthi abantu bethu bahlale kuhle isizwe sihlale kahle
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Sibongile Banda umgcini sihlalo ogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party ebesixoxa laye uhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke.